Yeah. kuyakuphambana bazalwane ucakeke uma usiyahlanganisa kungahlangani because when an ability of a man comes to an end our God begins bakhanza uhuba phatha umcamelo